sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 2 ngobakazi 2022 ngoprofetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
okwenzakala kuyasethusa kakhulu kakhulu ngoba sikhuluma ngokuthi irobbery le iyenzakala enzikini yedolobha likaBulawayo lapho esilenkamba khona ezamapolisa esilenkamba zamasosha
amapolisa athi yadinga izigebengu ezibambe imota ayithwala imali inkunzi zihlomile koBulawayo izolo zathathela onogadi amadola amelika azinkulungwane ezilikhulu US$100,000 kanye lengxenye yesigidi zamarandi yaseSouth Africa i-R500,000. Amazwi enduduzo yalokho itheleka ngemva kokutshona komlobi uConti Mhlanga obe yingcwethi kwezokulingisa imigido lemiculo obhubhe izolo. Amalunga edalela ephalamende awebandla ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Job Scala omela izengeza West lo Godfrey Sithole omela iStungisa North bebesemthethandaba kamanje namhlanje ngemva kokuphanyeka isicelo sokuthi baphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso esebheyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa athi yadinga izigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi zihlomile koBulawayo izolo. Zathathela onogadi amadola emelika azinkulungwane ezilikhulu US$100,000. Kanye lengxenye yesigidi zamarandi aseSouth Africa i-R500,000. Limota ibihambisa imali kunkampani esetshenziswa ngabaningi ukuthumela imali ekhaya eyemguru ekulobheni uLa Street. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthi isehlakalo lesi senzakala ekuseni njalo uthi badinga abasolwa abane. Phonyathi uthi abantu abangaba lolwazi ngezigebengu lezi kumele bashayele ucingo kunombolo ezithi 0292-885479 kumbe ku 0242-703-631. 0242-703-631 nganye laku 0712-800-197. Izigebengu ezijonja zihlomile ngemibhobho sizandile elizweni. Untungameli Nkomo weStudio 7 wenelise ukuxoxa losomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Alec Ndlovu ngalolu daba.
Okwenzakala kuyasethusa kakhulu kakhulu ngoba sikhuluma ngokuthi irobbery le iyenzakala enzikini yedolobha likaBulawayo lapho esilenkamba khona ezamapolisa esilenkamba zamasosha esilamehlo abantu labana abe intelligence kahulumende ukuthi kwenzakala sehlakalo esinje abantu baphumelele benze bengazange sibili babe lokwenqatshelwa ngezomthetho kusenza sizizwe singavikelekanga kakhulu kuyasethusa kakhulu lokho ngoba ngakumbe sikhuluma ngendawo ukuthi uyithathana emakhaya bese ngaya kuzwisisa kodwa ke phakathi enzikini kaBulawayo kusenza sizizwe singavikelekanga
isizathu kungaba yini Ndlovu ngokubona kwakho ngoba amapolisa siyake sizwe ekhala ngokuthi akalazo izinto zokusebenzisa ezaneleyo ezifana lezimota kanti siyake sibone njalo kubotshwa amapolisa lamasotsha abe yingxenye yezigilamkhuba ezinje kungaba kusenzakalani kahle kahle
okukhona baba Nkomo sibone ngani kwezomvikela kukhona ukungathembeki ngoba eqinisweni kati vele khona umbhobho sibili uphuma njani enkambeni uyephathwa ngumuntu ayewusebenzisa khona silazo indlela zokuthi labo abalama license guns kumele bawathathe njani njalo nxa sikhangela zona ezokuhambisa thina njengabantu abasebenza koBulawayo asivumi ngoba ungakhangela kuma national highways ethu phose yonke indawo zathola kulama police and behamba ngezimoto transport balayo zikhona imota ezithengiweyo nyakenye ezinengi kakhulu ezokuthi zincedise ama police bona ngani okwenzakalayo ukuthi ukuganga sokukhulile sokuchelile kakhulu kwezomvikela ikakhulu kiyo kanye ama police ngoba sike saba lawo amanye atholakale etshontshile kulamanye atholakale ebambana lentambo zizamagetsi kanye lama robberies nje amanengi atshiyetshiyeneyo sikubonile kusenzakala lokho
Injengoba kubanjwa inkunzi yamabhizimusi amakhulu kangaka ibhizimusi ethwala imali lina osomabhizimusi abancane abazimeleyo lizivikela njani pho
lapha baba Nkomo sokusazi ophezulu kuthi ukuthi vele eqinisweni kasivikelekanga ngoba nxa kuzabanjwa abantu abakwanisa ukuthi babe bahaye ama security companies abe armed basebenziseke ama license guns pho thina ke esivele silengise izandla singalayo leyo mbhobho kusenza vele sizizwe singabantu abangavikelekanga kanti ke njalo siyananzelela ukuthi bona abantu kuze bakwenze baphumelele kusinika imicabango eminingi ukuthi kambe sibili iyabi robbery eleqiniso kumbe abantu laba basebenza labanye baba baphakathi khona phana hayi thina sibona ingani uyasolisa kakhulu ukuthi sibili babe bezenzela from outside sibona ingani probably kungaba nje internal work eyabisenzakala
lo ke umnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi wakoBulawayo lapho limzwe exoxa ecingweni ekhona ngale koBulawayo lo ntungameli Nkomo owe Studio 7 Amalunga edale lePhalamende awebandla ele Citizens Coalition for Change umnumzana Job Skala omela izengeza West lo mnumzana Godfrey Sithole omela iChitungiza North bebesemthetho andaba okamanje eHarare namhlanje ngemva kokuphanyeka isicelo sabo sokuthi baphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso esebhayi amagqwetha ababili laba athi sebehlale kakhulu okwesikhathi eside bevalelwe Icala labo lingathoniswa okuya ngapi. Umanji uStanford Mamba nje uthena uza kwethula isinqumo sakhe ngolesihlanu. Abanengi basele bebambe wangaphansi ngemva kokuphuma kumfanekiso womeli weMathobo South edalele eParliament engowebandla eleZANU PF umnomzana Soncube obhodanda wana yonke ezinkundleni zokuxhumana ikakhulu kunkundla eye WhatsApp egcobe esifobeni owesifazane emkhombe ngombhobho esithi umfice elemota yakhe ebijontjiwe isikhulumeli samapolisa uAssistant Commissioner Ponyathi Uchele iStudio 7 ukubana sikhulume laye kusasa ngalolu daba ngoba engakabi lolwazi olupheleleyo ngalolu daba. Uncube yena kade engadobhi ucingo lwakhe. Embikweni obhodayo ezinkundleni zokuxhumana, uNcube uthi yena owesifazana lo umfice esemodeni yakhe eyatshontshwayo eyohlobo ole Honda Fit. Amazwi enduduzo aloke etheleka ngemva kokutshona komlobi uContinue Loving Mhlanga obeyisaziwa kakhulu ngegama lokuthi Cont obeyingcwethi kwezokulingisa ezemigido lemiculo obhubhe izolo. Inengi lithi ubelothando lokuthuthukisa ezemidlalo yokuzithokozisa kanye lamasiko. Njalo ubengomunye wabalwela ilungelo loluntu ikakhulu elabantwini abasesabelweni seMandebeleni. Ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa uBhekilizwe Ndlovu owasebenza waholwa lwangukhonti emakhosi theatre kobulawayo uxoxa loSithandekile Mhlanga ngokusebenza akwenza lomuyi.
Ukutshona kukaMhlanga yikutshona kwelanga kwabaningi abebesakholisa isikhudumezi salo lelo langa. Kubuhlungu kakhulu ukudlula kwakhe. Yebo, ubekhulile uMhlanga kodwa ubengakaguli ukuthi besingabe sesikhangelele ukuthi angadlula masinyane kanje. UMhlanga obendoda ebesebenza obukufunda kuMhlanga mawuthe wathola ithuba lokusebenza laye kwakuyikuhlakanipha kwakho ngakubuza ukuthi kukhalipha i-intelligence ayenayo lokusebenza nzima. So aso umuntu obumthola nje edlalisa isikhathi exoxa kumbe uMhlanga ubenganathi notshwala. Bethi nje maye ngene emakhosi, ngisebenze naye 2 years, unginikeza emakhosi ngarana i-restaurant ne-bar for 2 years. Ngangakaze ngibona uMhlanga eme phandle exoxa nabantu. Wayeathi maye me ngaphansi kwesihlahla yabefundisa abafana namantombazane drama. Maye ngena uya ehofisini yakhe phambi kwekhompyutha yakhe ebhizi esebenze senza ama-project. So ubecwilile cwili emsebenzini. Ethi maye ehleli phansi eshare nabantu ulwazi lwakhe lwedrama le-art nje in general. Ubukholisa ukumlalela uMhlanga maye evula umlomo ekhuluma nge-art. Angazi lokuthi wayefundela kuphi ngoba angizange ngizothiwa uMhlanga uke waya esikolweni sedrama, but ugcine sengumuntu wanobevakatshele emazweni esenza inkalakatha zezinto. Wakhipha ama-productions amakhulu eqala ngestage odouble up onansi lendoda uthe esuka lapha engena ku-TV sinjalo wakhula wayenza umakorokoze inkalakatha zamadrama mpela ayezokudlala. Of course wenza nezinye zepolitics ezifana nabo members only nabo good president ezakunasezimbophisa nangamaphoyisa, but zamwinisa ama-awards amakhulu akho. So bekukuhle kakhulu ukusebenza noMhlanga and sizohlala simkhumbula.
Abanengi bathi kuningi abakufunda kuye, singathi lokhu kungabe kuthiwa ngabantu abanengi yini elikhulumisana la ukuthi wayefundisa ngokuqotho kungelansolo?
Yebo, kakhulu uMhlanga ubefundisa and ubekukholisa kakhulu ukuthi ahlale phansi alalelwe share inknowledge yedrama nemusic. Umhlanga ubengumuntu obe very versatile kakhulu endabeni ye-art. So bethi mangale ekutshela ngemusic umangale, engokutshela ngedrama umangale. Uzathola ukuthi futhi i-knowledge yakhe ibroad ukuthi it was about i-content, ibuye futhi ibe technical to the extent ukuthi ubeyizwisisa i-camera, ubeyi-direct i-camera uMhlanga, ubemdirect u-editor mayese editor ilokuzeni imininingwana yakhe. Kubemnandi kube njalo, ubeku-director noma nawe uli-actors ukuthi impela lapha umuntu lowo uyayazi into ayikhulumayo. So he taught a lot and he groomed a lot of abantu abaningi kakhulu. Ayisikho lo yi-one boy abayi-two, wonke lo wonkana uMhlanga eZimbabwe I think wonke umuntu nje bemazi. Umuntu lwana owazivulela indlela yakhe egangeni kungelandlela ngitsho. Wayivula kunzima, kukhulunywa ukuthi Matabeleland i-marginalized. Yena waba nguye omkhulu eZimbabwe yonke in terms of drama ngoba bonke bayamguqela manje. Khuluma ngamadoda agunywayo ku-editing afana noNdumiso Ncube onguye omkhulu mpela endabeni zoku-editor, abalobayo abafana nabo Raised on Buyer, abadirectayo bafunda noku-actor abafana nabo Petisa Isithole noThembi the wife who was a great actress. Ekudala sagcina ukumbona kodwa ngumuntu obe
ngithinta kakhulu akazange athandi TV uThembi akazi kwasuka kwathini wavele ithandile stage but uma umbona phana ubona ukuthi Nancy product kaMhlanga enza inkalakatha zezinto so aso umuntu wokudlala lo odlulileyo kushona ilanga njengoba ngishilo eliyinkalakatha and abaningi siyakhuluma sithi thina mhlawumbe kumele siyikhulise i-art in honor of uMhlanga mhlawumbe singathi nayiyo ilokhu ingqoba siyele yona kuzokuba kubi ukuthi kuthi kwenzakale kanje bese iphonga ukudisappear nje inyamalala i-art kuza kuba buhlungu emoyeni kaMhlanga.
Lobe kungumbhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa lapho ke limuzwe ikhuluma ecingweni lo Standekile Mhlanga owe-Studio 7 ese-South Africa. Kunjalo nje i-ofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa yethule umbiko othi uMhlanga uphiwe inhlonipho yokubhadalelwa indleko yokungcwatshwa nguhulumende i-state assisted funeral, hhayi inhlonipho yeqhawe lesizwe njengalokho obekukhangelelwe ngabaningi. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhuluma labasakhulayo ngenkinga abadibana lazo empilweni. Kweziphathelane lezomnotho welizwe namhlanje abantu makhaza bathi alabalufinyeleli uhlelo lukahulumende olokuthenga imali yamatshe eyegolide eyama-gold coins ngoba lubiza imali eningi abangayiholiyo. Iningi lengcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe zithi uhlelo lolu lungaphumelela lungaqhutshwa kuhle. USithandekile Mhlanga we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Eli lethule umbiko izolo lisithi selithengise imali yamatshele edlula inkulungwane lengxenye yayo, i-1500, njalo liza kwethula eyinye ezinkulungwane ezimbili, i-2000 kuyonale iviki. Kodwa uMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi imali le iliphupho nje ebantwini makhaza.
Umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama-gold coins, njalo bakuza kuyingqinekani. Ayisikho ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi ivele isebenza njani, njalo itholakala njani. Bona nje nxa bekhuluma ngakho baye bekhuluma bezekelisa behlekisa ngakho ukuthi kambe kungaba yinto enjani. Okwenza kube njalo yikuthi-ke imali le mbe singathi i-gold coin le ibonakala njengento yezicebi abayibo abazazithengela lelo golide, mhlawumbe kuyindlela yokuthi lelo golide balithenge ngemali echiphileyo balithwadikela ababalithwadika khona, kube sokusenza ukuthi ngaleso sikhathi ngenxa sebethe bafisa bona ukuthi balitshintshe lelo golide mhlawumbe bathole inzuzo. Siyakwazi ukuthi sithe sicine ukuzwa sizwe ukuthiwa 1500 units mbe singathi amagolide layo wathi sethengisiwe, njalo kusuka kuhlupha uzulu kakhulu yikuthi intengo yakhona efunakalayo o-$1800 kusiya phezulu nxa umuntu efuna ukuthenga iyabe ifunakala. So abantu nxa bexoxa nje bayatsho ukuthi kambe singabe siyizukulu ezinganani ukuthi singathatha inkalakatha yemali engako sisiyathenga iphisinyana yegolide esingakwaziyo ukuthi iligolide ngempela, ngoba sebe singakwazi ukuthi lenziwe ngegolide yini lelo coin. Kumbe njalo kuyathi mhlaso kuphambili kuthiwe hhayi lapho elasaya likubambile yimali nje kumbe ligolide elingasigolide. Abantu nje bakhuluma ngakho behlekisa ngakho bezixoxela kabakwazisisi lokuthi okukhulunywa ngakho kuyini. So yiyo isituation ekhona kuZulu ukuthi lanxa kungathiwa ngiyayithenga ngezimdola i-$800,000 umuntu uyabe uyayithatha ngapi. Njalo omunye kwanika umzekeliso wokuthi kambe umuntu ngingabe ngiyisikubulesi nganani ukuthi sengithole imali engawe engazayo vele ngiyibambe ngigijimele ukuyathenga ikhoyini mhlawumbe engamphunyuka iciniwe lele emgelweni yahamba la manzi mbe yahamba lezikhukhula ezinye. So abantu njengamafithane yiwumbono abalawo bakubona nje kuyinto yezicebi abantu abaphezulu abantu abazama ukuthi bazigcinele imali ngolwazi bona abalalo kodwa uzule engalwazisisi, njalo le ntengo yakhona ayifinyelelwanga umuntu wonke nje ompofu. Abantu abampofu bavele kabacabangela ngakho njalo kabazimajini besiba lalo lelo gold coin ngoba intengo yakhona ikhatshana kakhulu ukuthi uzula ifinyelele nqa ukhunywa 1800 kusiya phezulu US dollars imali ethusa umphakathi njalo even ngemali yeZimbabwe o 800,000 kusiya phezulu ezim dollars siyo mali umuntu wazana njengoba la so yikho ke begqiba ngokuthi lokho yikuthengiselana kwabantu abaphezulu abadinga isikhiwa elitist approach to solving economic problems so ngamafithane ke yiwo umbono kaZulu wakobulawayo umbono kaZulu jikelele nje wemaphandleni iZimbabwe jikelele
amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo vendors and traders association
Esikuzwayo ukuthi ama gold coins ama vendor amaningi awafford nxa sikhangele intengo yakho iphezulu kakhulu yinto ezakholiswa izinodi lezikhwe kodwa abantu bazana angeke baqoqa imali fika laphezulu yamadonga so ayinto nje abanikazi ithi lasabe sikhangele incinda benambitha
asizweni umbono kamnumzana Masimba kutshelwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe
ukuthi indawo yama gold coins engxenye abathenga imali ama US dollars ku black market yiwo asebethenga ama gold coins lawo khanya njengani singathi liyaphumelela kodwa i 2000 gold coins so maningi kakhulu so engxenye ebena release amanye ayo 2000 ama coins azathengwa kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza lawo bathenge abantu abalezimali ezilutshwana kumele lungise ama-gold coins angaduliyo because abona ukuthi uhulumende ulula ama-programs abaningi awe-construction njalo babhadala 50% ngama-Zim dollars so ama-companies anjengalawo azuza ama-contracts amakhulu yibo ababe le mali eningi ama-Zim dollars abengayisebenzisi sikhathesi ukuthi asatholakali lapha black market amaningi so kutho ukuthi idola laseZimbabwe liza appreciate in value ngamanye njengoba liyabe lingekho esikhathini esiningi
ibhanga le-reserve lithi i-committee ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukuthi ngaluqhuba njani uhlelo lwemali le lona olwethulwe ngeviki edluleyo ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington ngingusithandekile Mhlanga uhulumende Ukhulumende ubika ukubana lokhu eqhubeka ngohlelo lwakhe lokuncedisa izigaba ezijeneyo zelizwe ukuthola amanzi ahlanzekileyo ngokuzigebhela izibhorane. Isiqinti senkaya eMathabeleland North ngesinye sesiqinti ezigejelwe izibhorane. Okwamanje sesigejelwe izibhorane ezimbili kuwadi inye ngayinye. Lokhu kutsho ukubana lolu hlelo luchiye inkaya isilezi borane ezifika amashumi ayisithupha 16. Ugayena Gumede Saidi ube lethuba lokuxoxa lomphathi ntambo ubona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi kanye lezentuthuko yelizwe unkosikazi Stembiso Nyoni ngalolu daba.
Ngingaqalisa lakhi wenjani ukuthi lokho yikho usithabisayo kakhulu ukuthi programs zamanzi seziqalisile njalo ziqalise endaweni eyomileyo okudlula zonke indawo kube into enhle kakhulu but it was a battle it was a fight ukuthi kuze kube khona ngoba icompetition inkulu but siyambonga upresident wethu ukuthi ukuvumela ukuthi kube lama drilling rigs achona kangaka and then kai siqalise lapho okungena amanzi khona and i drilling rig yakhona izahlala enkayi kuze kuphele amawodi wonke kugejelwe amaballs ngamabili ngamabili ngamabili
amawodi mangaki
amawodi angu 30
amawodi
ukuthi ukuthi amaballs azaba ngu 60 abela manzi amaningi.
Uhlelo lolu liza luza kuya kwezinye indawo eMathebeleland.
Ye luza hamba. Ye ngizwangani ukuthiwa i-district inye ngayinye izabe le drilling rig yayo. Okutsho ukuthi singaqeda enkayi sesingahambisa lapho abangalayo khona. Bangaqeda bese kuphenduka ngoba ngosacela ukuthi i-village inye ngayinye ibe le pole ezinjalo ezideep. Senzele ukuthi abantu babe lamanzi. Amanzi iwahluphayo kakhulu. Ngoba ungakhangela lapha ungelamanzi, ungela infrastructure enjengamanzi, imigwaqo, i-transport, intuthuko iba nzima ukuthi yenzakale. Lapho kulamanzi khona, abantu bayathelezela, abantu bayalima, abantu babe lezivuno ezingcono, balima imbita bathengise. Khona kuyana kuyancedisa kwi-economy yendawo. Obe kusenza ukuthi inkayi ibe phansi kuswelakala kwamanzi ikakhulu.
Loke ngudokotela Sthembiso Nyoni limuze exoxa lapho ekobulawayo lo Gayina Gumede Saidi owe-Studio 7 ecingweni. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lokhe luqhubekela phambili abantu abaningi kodwa lokhe bengela sifiso sokubhalisela ukuvota loba ukuvota ngokwazo esigabeni zeMandebeleni. Sibe lethuba ke lokuxoxa loNkosi Khona Dibithi owe ekhaya vote ngalolu daba.
Esikunazeleleyo thina sisebenza kuma communities especially ayimathebelele nje ekhaya vote ikuthi abantu sebediniwe esikho ukuthiwa ivota fatigue. Ngizwa abantu abanevi bekhuluma ivota apathy but mina ngithanda ukukhuluma kakhulu ngevota fatigue. Ngiqondale lo mbuzo lowo khona last week ngeke ngafike eBinga. EBinga into enginanzelele ukuthi khona iBinga eBen liya ilabantu abangu 3000 kuphela ababhalise ukuvota. Umbuzo wona lo ngiyubuza abadala kuhamba ngathi kathi indaba abantu beyafunga ukuvota kulabantu abangaki la kulabantu abangaki lapha in this community and how many and how can they participate in elections. Abantu sebediniwe, abantu abatsha sebediniwe, ababoni uncedo lokubhalisa ukuvota, ababoni ukuthi kubaphathisa ngani empilweni zabo. Uzathola ukuthi abantu abatsha kathi sibazicabangela ukuthi bayenze ne-aid baphume eZimbabwe bephila kwenye indawo lapha abangathola khona impilo engcono. So kuba nzima ukuthi sithi nxa sikhuluma indaba zokuphatheka enhlelweni zokuvota ezokhetho sibe labantu abatsha khonapha eduzane ngoba ababoni ivalue or i-importance yakhona lokho. So konkana kuyadina abantu kakhulu ukuthi sabe sonke siyenza into le every 5 years kodwa singaboni ukuthi isifikisa nga okunye futhi nasengunanzelelile
wathi ngoba social media wathi ngubambe umlomo khona lapho kuyini sibili okubonayo wena kuthenana kungaba yimbangela yokuthi abantu bangabi lesifiso sokuthi babhalisele ukuvota loba ukuvota ngawo
kathesi nxa seZimbabwe lapha sikhulu khanye economic situation. Economic situation ngayivumi. Nga ngikhuluma ukuthi kayivumi, ngikhuluma ukuthi lati nje abantu abayenza i-voter education. Uyeza umuntu esithi ngeke nje umsika wami lapha ngihambe ngiyebhala ukuvota. Ngoba mina kade singayele ukuthi abantwana bangahla. Economic situation is making people think more about what they need to do in terms of ukuthi baphile than ukuthi baphatheke enhlelweni zokuvota ngibezo then uzanaze ukuthi okwesibili ukuthi ama isile history eZimbabwe yama disputed elections ukuthi njalo nje iopposition iyabe siye emakhoti siyakulwisana labezekho ukuthi ukhethwa luhamanga kuhle benika ama reasons abo athile all that information is information eku public.
Loke ngonkosi Khona Dibithi owe ekhaya vote ebesikhuluma laye ngezokuvota. Silugqeba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo Mfratsedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muri